Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ziku 6 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabu kakusa ngamadoda amabili amchaye kabuhlungu.
Bamchiye vele sebecabanga ukuthi engaba engumuntu osechonile ngoba ubesefentile.
Umthethwandaba unqume ukuba inkulungwane zabantu betiredzi okuthiwa basuke lapho abahlala khona ngoba kufuna ukulinywa utshani ngumlimi omhlophe bengazasuka. Izihlobo labangane kade besiyabeka owafela esitokisini eGweru babaleke bachiya isidumbu ngemva kokuxotshaniswa ngamapholisa abahaze nge-tear gas esithi baningi kakhulu kulenani elivunyelwayo.
Ababotshiweyo, I think they were roughly over 20.
Kuhlelwe liphuma lendaba sixoxa lengcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi umnumzana Vangi Malaba othi usesungule umuthi wokwelapha umkhuhlane we-COVID-19.
Siyathi sadinga i-approval kodwa sisiza abaseduzane lathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabu kakusa lamuhla. Bamchaya kabuhlungu ngamadoda amabili. Akukaziwa ukuthi uMakhumalo uchayelwe ezombusazwe na lanqa abamchayileyo laba bethethe impahla endlini bamchiya eqalekile. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Jurotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amadoda la angene ekuseni endlini yakhe benzo ugqekeza ifastela bafika bahluthunela i-TV, ama-cellphone amathathu le-laptop. Bamchiye vele sebecabanga ukuthi engaba engumuntu ubesefentile. Okwamanje usesibhedlela kayenelisa ukukhuluma nabantu abaningi kodwa sikhayelela ukuthi odokotela bazamsiza.
Sikhuluma nje yena ungaphi?
Okwamanje usesibhedlela khonapha kobulawayo. Esikubonke ukuthi simelele ukuthi bemthunge isandla ngoba bewudingakala ukuthi abemfaka ama-stitch. Ngathi inyawo bamchaye kakhulu enyaweni okutshengisa ukuthi usezabuyela esibhedlela ukuthi bayamhlolisisa nge-x-ray bebone ukuthi kephukanga yini emathanjeni khonapho. Kukhanya sibili usebuhlungwini njalo into ezwisa usizi kakhulu. Simfisela ukuthi abe umuntu ophola masinya ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Swithani Jurotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba inkulungwane zabantu betiredzi okuthiwa basuke lapho abahlala khona ngoba kufuna ukulinywa utshani ngumlimi omhlophe bengazasuka. Izakhamizi eziyisithupha zechilonga echiretsi hizo eziselo ludaba emthethwandaba zicela ukuthi uthathe lelinyathelo. Umthethwandaba uphele sesinqumo izolo ebusuku.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Izihlobo labangane kade besiyabeka wafela esitokisini eGweru babaleke bachiya isidumbu sakhe ngemva kokuxotshaniswa ngamapholisa abahaze nge-tear gas esithi baningi kakhulu kulenani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Utatenda Pasinyore wabotshwa ngempelasonto edluleyo esithiswa icala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 kodwa wavuka efile esitokisini. Isidumbu sakhe sibikwa besilamanxeba okutshaywa ephuke imbambo lengalo kodwa amapholisa athi wayedakiwe esiwayedwa. Uthe sesiyabekwa namhla bekulabantu abaningi amapholisa abahlasela abatshaya ngapha ebahitsha ngentuthu yethiyekazi kwabotshwa abedlula amachumi amabili. Sixoxe legqwetha umnumzana Brian Dube kodwa obengayisuye ophethe lolu daba.
Ubefanele ayongcwasha namhla eMthapa Smith. So abantu bebesiye eMthapa Smith badlula le police station khonapho ngoba yindlela yakhona. I think amapolisa baqalisa ukuthi abantu beli baningi kakhulu mabenze umsindo something like that. And kwaba lokungazwisisani basebethele i-tear gas abantu babaleka ba I think bachi coffin endleleni. Bazoliphakamisa futhi basebesiye emangcwabeni. Amapholisa alandela futhi besithi inamba yena yedlu-50 efunakalayo. Basebeqalisa ukubopha abantu from the cement. Ababotshiweyo, I think they were roughly over 20. But angikabi lama-details ngoba I'm not the lawyer handling the matter. Ukuthi ngisho ukuthi baphunyisiwe yini noma ukuthi babhadaliswe i-fine noma what.
Ugcine bekwa yini yena lo owasitshiyayo?
Ya kukhanya njalo kodwa the situation, the mourning environment had already been disrupted. Some of the relatives already had the police and stuff. So kube ungasela umuntu phakathi.
Ye manje yona imuli yayena lo obhubhileyo iyacabangela na ukuthi engaba wabulawa ngamapholisa?
I-postmortem ithi umuntu watshaywa, ukhanya ukuthi watshaywa, isandla sephukile. That's what the postmortem says. Look, the rib is broken as well. So the postmortem is clear ukuthi umuntu watshaywa. Kodwa bona I think i-version yamapholisa yayisithi wayedakiwe siwa yedwa. Kodwa akusoze kwenzakale ukuthi i-biological umuntu angathi siwa yedwa. So I think it's something that the relatives are pursuing through their lawyers to make sure that kuphume sibile egcekeni ukuthi uyini okwenzakalayo ngoba akula nje ukuthi umuntu ngathi uyawa yedwa abe sephuka kangaka okokufa. Kodwa abanye abahlala eduze lokwenzakala indaba leyo babesithi wayetshaywa ekhala sibili kodwa abakhwanisanga ukuthi baphume kwakuntambama abakhwanisanga ukuthi baphume ngoba babesisaba la.
Umnumzana Brian Dube ligqwetha ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo abangamachumi amabili lanhlanu 25 bathelelwa igcikwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi njalo sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,235 elizweni jikelele asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela igcikwane le-coronavirus. Abanye bathi uhulumende waphangisa ukwekethisa imigoqo ye-COVID-19 okungabangela ukuthi igcikwane le-coronavirus lisabalale. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane leli e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism umnumzana Efidlela Ncube.
Amanani leya siwabonayo mahle kodwa angeke siwathembe ngokuba ziningi izinto vele bezingenziwa ngendlela efaneleyo bekungathestwa ngendlela efaneleyo bekungalandelelwa lokho esithi contact tracing ngendlela efaneleyo ziningi izinto bezingahambi kahle ngakho kamanani angaba ngamanani siwabone athembisa ukwehla kanti baningi abantu abaningi abagulayo abafayo njalo abangangeni emananini lawo amanani lawa aphansi kakhulu kathembisi futhi ukuthi aliqiniso lonke ngokuba vele la nxa esesephezulu kazanga aba liqiniso lonke ayengamanani alabo abantu abafinyelele ezibhedlela zikahulumende abakhulumileyo ukuthi bayagula baningi abantu abagulayo baningi abantu abafayo bengakhulumanga ukuthi ngigula nje ngiphethwe yi-COVID-19 ngakho la manani kumele siwathathe kodwa sikwazi ukuthi base sibaningi abantu abagulayo labafayo ngaphandle kwalaba abasuka bebaliwe nguhulumende
Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuvula njalo ilizwe lezikolo akusoze na kubangele ukuthi leli gciwane limemetheke njalo ngokubona kwakho
Izikole lamabhizinisi lakho konke okunye kuzamele kuvulwe vele impilo izamele isebenze okuqakathekileyo ukuthi manyathelo bani uhulumende abathathayo ukuba ababalisi bavikeleke abafundi bavikeleke bonke abantu abathintekayo izisebenzi nabo bani bavikeleke bangavikeleka bona le community le umphakathi uyavikeleka ngokunjalo ngakho ke kumele siqhubeke sime ngezinyawo sisenza konke okuthiwa kumele kwenziwe la nxa sekuvulwe lezi zinto kumele abantu bageze izandla abantu basebenzise social distancing abantu benze konke ukuthiwa bakwenze bagqoka ama mask bangakhiphi bangahambi kungadingekali ukuthi bahambe ezikolo kuzamele uhulumende abone ukuthi yonke into edingakala ama mask lokho kusanitize lokho kugeza konke kukhona nxa engavula izikolo engazange wafaka izinto zonke ukuthi zibe khona ababalisi labazali labantwana besikolo baza basengozini igciwane libuye likhwele ligcwale izwe lonke
Umnumzana efidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le coronavirus e-citizens COVID-19 monitoring mechanism. Ube khuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula,
lamlela ndwandwe.
Ukuze emaphandleni. Lanxa izakhamizi zemaphandleni zisamukela ukuvulwa kwezikolo zithi zibhekane lodubo lwemali kungakho kuza kuba nzima ukuthi zihambise abantwana esikolo uAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda
Iningi labazali lethi nathelo lithethwa nguhulumende lokuvula izikolo lidle kakhulu ngoba abanye abafundi emakhaya besebephenduke baba ngamahlongandlebe kodwa abazali bathi imali yokubhatalela indleko zesikolo kabalayo ngoba bebehleze emakhaya bengenzi lutho ngenxa yokuvala kwelizwe kwe-lockdown ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lanxa izikolo zizavulwa mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga kayisibo bonke abafundi abazabuyela ezikolo Isakamuse Karanyemba umnumzana George Ncube utho wakhe umntwana umbikele ukuthi ngeke asalugqobe esikolo
abantwana vele sebesemuva lazi mina mbona nonkazana wami uyalila isikolo engasafuni utho ukuthi segombi noma segombi abantu abona ukuthi kubulela abantwana abaningi ukuthi zifune mbona kurayi njengoku sokungamene but uyakubona uyakunanzelela kodwa ukuthi nayekhona phana ngabojuni bona phana bekugotola kuthi unothiyaphinda sibiseki
unkosikazi uwinest nato phila ngokuthengisa izilimo uthi ibhizimusi lakhe belingahambi kahle selokhu mnyaka uqalile ngenxa yokuvalwa kwelizwe njalo kuza kuba nzima ukuthi alungiselele ukuvulwa kwezikolo
izinto bezibola kube nzima kakhulu izikolo seziyavulwa kule 2 weeks or 1 week zizavulwa and sinjenje akulanto esiyenzileyo mina injenje ndanda abantwana sibebakhona 4 zebahamba ezikolweni esecondary 2 ye-primary angayenzi lutho bafuna ama-inform angilamali vele kwakathi esengingathi khona ngingakwanisa ukuthi ngiyethenga ama-inform angikwazi ukuthi ngaqalela ngayo
Amazwi la asekelwe ngomunye umzali umnumzana Richard Ngwenya oyisakhamuzi enkulangugwe odwa abafunda kumelanga babiselwe emakhaya lanxa abazali bengehluleka ukubhadala esikolo
abantwana izikolo ziyavula kodwa ikakhulu thina abazali amalungiselelo imali izasitshaya kakhulu ngoba besilokhu esiku-lockdown singelamsebenzi ukuthi sibambe lapha lalaphana ukwenzela ukuthi labantwana bahambe kodwa ke ayikuvula kwezikolo siyakuthakazelela ngoba abantwana ngendlela esihlezi nabo emakhaya sokusuka kusixhwalisele labantwana isikhalazo lathi singaba naso sona lesizwe ukuthi lathi nxa siyavula nje kodwa abantwana bangagxotshwa.
Umnumzana Mathew Spanda uthi sebeqalile ukulungisa izambuzi esikolo seGaranyamba Primary ukuze abafundi bathole konke kulungile lapho izikolo zivulwa.
Isikolo siyaphathisa kakhulu ngoba sinje thina abazali asifundanga but ukufundisa abantwana kuqakathekile. Nginje kathesi ngilapha ngivela esikolo emsebenzini besizama ukuthi silungiselele ama-toilet abantwana besikolo ngoba sesizuhetshezana lokuthi isikolo siyavulwa sesiprepare ukuthi silungise ukuthi abantwana baye esikolo umsebenzi uhambe.
Usobhuku eGaranyemba umnumzana Mkhube Ndlovu uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe kodwa ukuthi kumele kulandelwe iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Ma besemakhaya abantwana bakathesi abalahlonipho besesikolo kungani kuba ngcono. So nxa uthi izikolo ziyavulwa hayi ngizwani lokujabula. Singazi njalo nje njengoba kulomkhuhlane okhona kumbe uzasiphambanisa. Themba njengoba lokho sokuthi aziyavulwa ingxenye sebebona ukuthi kungavikeleka kanjani ukuze ungamemetheki usephanda.
Abafundi abazabhala emhloliso ekupheleni kwalonyaka bazavula kuqala izikolo mhla zilithumi lanhlanu kulinyanga kodwa abanye bonke balandele ngemva kweviki. Obona ngokukhethwa kwembiko ugatsho lezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubike ukuthi iningi lezikolo kuleli selilungele ukuvulwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sicubungula udaba lokuvulwa kwezikolo okukhangelelwe mhlaka 15 lamhlaka 22 kuyona le inyanga. Kule ngxabangxoza ngokuthi izikolo lezi azilampahla ezeneleyo zokusebenzisa ngesikhathi se-COVID-19 njalo labanye ababalisi besithi ababuyeli emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Sixoxa lo nkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwembiko eMathebeleland South, unhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Thina sikukhalelayo ukuthi uhulumende ahlale phansi namayuniyoni abonisane namayuniyoni ukuthi singancedakala njani ngoba ngomnyaka odlulileyo izikolo zavula uhulumente engahlalanga phansi lababalisi singakhulumanga ukuthi ababalisi bavivele bekhalela imali ukuthi imali esiyihola yincane nokuthi sibuyele emsebenzini kungela zinto ezenelisayo njengama-PPE zokuthi sivikeleke lathi ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sikhalela ukuthi uhulumende afike lathi izikhalazo zethu ahlale lathi phansi esifike ukuthi sifunani kahle kahle singakabuyeli emsebenzini.
Abantwana ye ikakhulu esigabeni seneso okuso esemathebeleland South ababikwa besehluleka ukubala njalo ngaphumelelanga emhlolisweni ka-grade 7.
Thina sikhalela ukuthi umntwana osemaphandleni laye akaqakathekiswe ukhangelisise ukuthi njengoba abantwana laba bengenzanga kuhle kuyini okungenziwa ukuthi labo bona bengasaleli kakhulu. Uhulumende laye ebona iy'ndlela zokuthi ama-online lessons lawo abantwana basemaphandleni lawo bayathola inyenzi ukuthi i-pathfit le ewuleyo ingabe lokhu iqhubeka isiwa. So sikhalele ukuthi hhayi uhulumente akhangele wonke okunjengeholo lababalisi zonke izinto nje ezidingakalayo ukuthi umntwana afunde apase naye. So sikhalele ukuthi uhulumente akukhangelisise ukuthi hhayi ukuthi umntwana azafunde umbalisi kumele ebuyela eholo imali eyenelisayo ukuthi umntwana afunde kumele kubuyela lokhu nalokhuya.
Kodwa kahle kahle ungathi yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane lababalisi abangabesifazana emaphandleni kanye labantwana abangamantombazana?
Ababalisi abangomama abafundi emaphandleni baphila nzima ngoba lokho abakukhalelayo kuningi kuyedlula lokho okukhalelwa ngobaba ngoba nxa ngingumama ithawuni ngiphinde ngihambe emsebenzini sengivele ukuthi angilamali imali yamayenelisi ngithona ngicabanga ukuthi kanti vele ngiza kuhlanganisa njani konke lokho khangele futhi nabantwana abangamankazana abasefoleni semaphandleni bahlangana nenhlupho eziningi and lapho abahlala khona abantu abakhangelisisi ukuthi umntwana oyinkazana vele okumhluphayo yini abakafuni abakafiki esimeni sokuthi behlale phansi bezame ukulungisisa lokhu ngoba umntwana oyinkazana vele yaqakathekiswa njengomntwana oyimfana umntwana oyinkazana uyazithwala uyathola ukuthi uyabe umnikazi wesishikebe ngumuntu bekuwumuntu omdala abantu lokhu be indaba yangikhona iphonge ukuvalwa nje abantu bekhulumisane nje umuntu ekhiphe inkomo ukuthi hhayi indala yangikhona ayiphele kunjalo umntwana lo akasezebe lutho empilweni ngoba akula muntu omncedisayo ukuthi naye azame ukuthisinti
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Melissa Chengwanangwana. Isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwemibiko emathebeleleni South kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe elwela amalungelo ababalisi labantwana emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Vangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha iCOVID-19. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga but Chris. Ngiyabonga butkani.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ngomuthi okuthiwa lilawo okwelapha iCOVID-19.
Yebo umuthi silawo. Umuthi lo litswayi elifakwe i-oxygen. Itswayi leli yilo elithwala i-oxygen lihambe lehlasela i-spike protein esevirus. I-virus ibambelela ku-host cell yakho nge-spike okuthiwa i-spike protein. I-spike protein enalayana yenziwa ngama-amino acids. So umuthi wona uyahlasela ama-amino acids anala ngesilungu kuthiwa yi-denaturing. So inga-denature kusho ukuthi i-virus ayisabambeleli ku-cell yakho. Nxa esekethisile i-virus wena i-reflex okuthiwa yi-reflex ngesilungu yokukhwehlela iyabe isingena. Ngoba ungananzelela abantu abale COVID umuntu uyabe khwehlela kodwa kungaphumi lutho, kodwa kuyukuthi phakathi ngale maphatshini sokulesikhwehlela. Isikhwehlela senisana sivalile sisindile amaphaphu okuthi vele sokulokuphefumula okuncane, yikho uthola abantu bakhona bethwele nzima bengenelisi ukuphefumula kahle. Kodwa ke igazi lona labe lokhu lidlula khamphana emaphatshini lingadobi i-oxygen wena oyabe uyiphefumula ivelele ezihlahleni ngakhe. So kungkhona kuthiwa i-saturation yakho iyehla iyehle, yikho kwenza ukuthi amandla angabi khona, ubuthola umuntu wakho ne-weak. So ungahotsha umuthi uyangena phakathi ngale ngoba wona umuthi yigasi edissolve emanzini. Ungangena phakathi kwakho umuthi sadinga into eyikuthi ngesilungu sithi i-safe for the lungs, kodwa isenelisa ukuchabalalisa i-virus. So nxa ingangena phakathi khona ngale yafika i-chai spike protein leyana chama ama-dyza kuthiwa kwa-oxidizer, is called denaturing as well. Ibulala i-protein leyana so ingabe isabambelayo ukuthi ikhwehlele ibisiphuma. Yikho ukusebenza komuthi uma uhotshile. Kulokhu kusebenza kwawo futhi umuthi uma unatha siyawudissolve emanzini futhi umuthi ukwenzela ukuthi uyakwanisa ukuwunatha ungene egazini. Itswayelelana yelo elithwala i-oxygen yalo ku-blood stream ligijime lihambe konke lapho kuya khona igazi lifike libhombe lapho kulama okuthiwa ngama-pathogens khona kulo mkhuhlane khona. So uzathola ukuthi umuthi ugcina usizile entweni eziningi. Wona kawelapha umkhuhlane nxa unathile umuthi, kodwa uyabulala ama-pathogens njalo uyenza ukuthi ama-acidic site okuthiwa ama-acidic sites angabi khona, so that umzimba wenelise ukuthi uzilwele njalo unika umzimba amandla ukuthi uzilwele.
Baningi yini abantu eselike labasiza ngomuthi onalo?
But Chris, baningi sibili, noma nje sizagcina sizibophisile, kodwa abantu bethu siyabasiza ngoba umuthi lo awuka approver. Sizazama ama approvers, siyazama eBotswana, siyazama eZimbabwe, siyazama lase South Africa, kodwa abantu abaseduzane lathi, wena ungabuyithi umama wami uyagula, angeke ngikukhangele nje, kumbe mina ubaba wami angagula, angeke ngiphonge umkhangela, mina angikwazi ukuthi lo muthi osebenzayo. So abantu sibaziyo abaseduzane lathi, abangani bethu, izihlobo zethu, ngokwazana kwethu siyancedana. Nxa sincedana kwampana, so far thina sile 100% recovery, and abantu sesibasiziyo bedlula o 300 nxa sihlanganisa abeZimbabwe eHarare, eBulawayo, lase Botswana, lase South Africa, and abanye sibakhiphe kuma ventilator, abanye sibakhiphe ama oxygen.
Ngamafitshane ungatshela abalaleli ukuthi uqeqeshe kwizifundo ziphi ezikwenza ube lolwazi lokulungisa nalo umuthi?
Yebo, Butikande, mina i-background yami i-analytical chemistry, nga starta le microbiology, nga starta wonke le bit of biochemistry, ngazowenza i-marketing much later, and ukusebenza kwami ngisebenza ngingu water quality expert. So lapha emkhona ngiphete ilizwe lonke leli engilo ku water quality, ngisebenza ukuba ninika amanzi recycled water, ngiyabatreatela ukwenzela ukuthi amanzi akhona abe nokuthiwa i-compliance.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleni?
Siyabonga abalaleli be-Studio 7, siyabonga kakhulu. Inkosi inhle, inkosi isinike le nto kuthiwa ngumuthi. Umuthi lo nxa olesihlobo sakho esiphethwe yi-COVID, ungadikazi ukukhuluma lathi. Siyathi sisadinga i-approval, kodwa sisiza abaseduzane lathi, izihlobo zethu azingeke sizekele sisifa. So balele be-Studio 7, ngizacela ukuthi hayi, nxa lile abantu abagulayo, lisitshele, sizabona ukuthi siyakhona. Yithi sodwa abantu abahamba belanda izigulane ezile-COVID, sifike sibe laphe, sisuke sebe sizwa ngcono. Umuntu wakhona nje kusasa uyakutshela ukuthi sengikhiphe isikhwehlela. Nxa umuntu ezekhuphe isikhwehlela use-right. So uzengayasila nje kuphela. So kumele abe nathi amanzi ukuthi azuze i-energy. Hayi, siyabonga balele be-Studio 7, inkosi libusise lonke.
Lo-ke bekungumnumzana Bangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha i-COVID-19 ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Kira, wazi, kuzi nae, nae nae, enda mwa na inda bimboma, aicha kuchidiri kade ngoma, anyera mera zika popoma, lati nakarone kuchila meke zaka oma. Manai, jongi nto chabji kona, zonye mafigi zolo yole kona, pafeti uza lizo mbona, abamega bawani lapa liko beno mbona, manai.
Lo lwethu lo lamhlanje ngisikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance unkosazana Tabitha Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabukakusa ngamadoda amabili amtshaye kabuhlungu. Silugqibake lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
abangenelisanga ukuzwa indaba zethu. Ndinakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.